siyabonga mavela silo Chris elichona njani imthwakazo omuhle siyalambukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Amalayini emabhanga akungeneki njalo futhi bakhuluma ngokuthi kufanele uthathe $100 iyona i-maximum. Manje thina sithi hayi sesokwanele okwendlala sokwanele, so sithe thina sizalala khonapho-ke ukuze sitshengise ukubana hhayi ngokuthula ilizwe izinto azimangakuhle njalo sesifuna izinto zitshintshe sinjengabatsha.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Activist Alliance sebeqale uhlelo lokutshengisela okwensuku ezilithumi lasithupha ngokuhlala lokulala e-Africa Unity Square. ELeBotswana selibuyele emuva kwisinqumo salo sokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe. Ontanga bamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho yokhetho bathi sebekhathele ngokwenzakala elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso yeZimbabwe Activist Alliance isekelwa nge-Occupy Africa Unity Square eZimbabwe Women in Politics kanye lezinye sebeqale uhlelo lokutshengisela okwensuku ezilithumi lasithupha eHarare ngokuhlala e-Africa Unity Square ebusuku lemini ngenjongo yokufuqa uhulumende weZANU-PF ukuthi alungisise okuhluphayo elizweni. Kuviga omevisika mam.
Uqale ngolwesibili kusihlwa lumkhankaso amalunga ayisikhombisa alumanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ethe ayalala endaweni yokugwetshisela e-Africa Unity Square bucwadlana ledale lephalamende. Omunye wabalale ku-Africa Unity Square owenhlanganiso yeZimbabwe Activist Alliance unkosazana Lynette Tendai Mudewe utshele intatheli zindaba ukuba yena labanye bakhe bakubone kufanele bathathe leli nyathelo lokulala lokutshona kule ndawo okwensuku ezilithumi lasithupha ngemva kokunanzelela ukuba ukukhuluma kuphela kungasizi lutho. Unkosazana Linda Masarira wenhlanganiso yeZimbabwe Women in Politics ZWIPA enguye njalo obona ngezokuqoqwa kwabalala e-Africa Unity Square laba ngomunye wabalale kule ndawo emkhankasweni oqale ukuhlwa kwayizolo. Isikhulumeli seZimbabwe Activist Alliance umnumzana Gift Siziba ulandisa phezu kwesisusa sawo lomkhankaso.
Okusifuqileyo ngizathanda ukuthi ngikhulume okokuqala, izinto eZimbabwe ziyadura, ungahamba kathi esemabhanga ukhuluma nginje sokugcweleke amalayini emabhanga akungeneki njalo futhi bakhuluma ngokuthi kufanele uthathe $100 iyona i-maximum. Manje thina sithi hayi sesokwanele okwendlala sokwanele, so sithe thina sizalala khonapho-ke ukuze sitshengise ukubana hhayi ngokuthula ilizwe izinto azimangakuhle njalo sesifuna izinto zitshintshe sinjengabatsha.
Uthi uSiziba lokhu abakwenzayo kuyisibanga sakuqala sokutshengisela ngokuthula, kungehlula bazokuya kwesinye isibanga.
I-16 days masidlula sokwehlulekile okokuthula, we'll be left with no choice thina sesizathatha ezinye indlela ezingasozo ukuthula. Sizangena emgwaqweni ke sisebenzisa ke amalungelo ethu ku-constitution to demonstrate sisiya phambili. Kodwa vele uma kwehluleka khonoku sizimisele ukubana sihambe e-street ema-streetini eHarare leZimbabwe lonke jikelele.
Abalala e-Africa Unity Square laba bakhuthaza uzulu weZimbabwe laba kunhlanganiso ezehlukeneyo ukuba baze ngobunengi bazomanyana labo ngoba ukube lokhe bekhala besebutofotofeni kungasoze kwaletha inguquko abahlezi beyikhalela. Bathi sesedlula isikhathi sokube lokhe kukhulunywa ngoba kungamthikazisi lokho uhulumende weZANU-PF sekufuna ukuthathwa amanyathelo lanxa kubuhlungu njengalokho okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko lapho bazinikela ukufela ilizwe bathatha izibhamu baye empini ukulwisana lobukhokheli bukaSmith ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ontanga bamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho yokhetho bephansi kwenhlanganiso ye-National Electoral Reforms Agenda INERA bathi bathukuthele ngesimo somnotho lezombusazwe njalo bathi sesifikile isikhathi sokuthi kuthathwe amanyathelo aqinileyo okususa umbuso kamongameli Robert Mugabe leZANU-PF yakhe esikhundleni. Lokho kuphume emhlanganweni wabontanga laba okubumba umanyano wabo. Bathathe bathi lanxa bealelwe ukwenza umhlangano mhlaka 25 ngoMeyi ngenyanga ngelanga le-Africa Day, ontanga laba bakhuthazane ukuba bengagoqi izandla bathathe amanyathelo azafuqa uhulumende okhona ukuze avume ukuguqula imithetho yezokhetho kudingwe ezinye indlela zokuletha inguquko elizweni nxa lokho kungehlula ngoba beyibona umgogodla welizwe.
Umsakazo wakho we-Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-half past 8 kusiya ngo-half past 9 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Ele Botswana selibuyele muva kusinqomo salo sokutubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngoba lisithi zibangela ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo i-foot and mouth. Incwadi kwezokulima ziyalincoma lelinyathelo. Kubika uMartin Ngwenya.
Iningi labalimi esigabeni esemngceleni weBotswana lehlise iphika ngemva kombiko othi iBotswana isibuyele emuva kusinqumo sokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe. Abaphathi ntambo bezokulima bamazwe omabili bahlangene ensukwini ezedluleyo ukukhangelisisa ezinye indlela ezingasetshenziswa kulokudubula inkomo. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhamzana obedingwa Mguni utshele iphephandaba leChronicle ukuthi besebevumelane leBotswana ukuthi bafake eceleni udaba lolu lokubulala inkomo. Uthi batshengise abanye babo beBotswana ukuthi ula inkomo akungeke kwakhe ngokuqhuba ezinye inkomo zeBotswana ebezingene kwele Zimbabwe. Ingcwethi yezokulima esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Commercial Farmers Union umnzana Donald Khumalo ungcome inyathela leli ethi zinenge indlela zokucazulula lolu daba ungazange kudutshulwe inkomo.
So I think sanity is prevailed baba yiko kumele kwenzakale we should find ways as a soft landing to deal with this matter and be human. Yes, but also realize ukuthi okwelungwele namhla kusasa kwelungwele nayo Khumalo.
Abalimi abafana loNkosazana Sitheni Ndlovu wempoints duze lePlumtree kade bevele sebeqinqa isililo becaba ngokuthi kulahlelwa isifuyo eziligugunenge elimpofu emaphandleni.
Abalimi kulezi nsuku siyazikhangela kakhulu inkomo sizeluse ngoba zingavela zicrosse zishutwe siyasala singawayanga ngoba thina vele impilo yethu sithembele ezifuyweni.
Kusenjalo amazwe omabili aseqinise ubudlelwano ngokuvula umngcelo wesine emangweni emlambapeli duze kweGwanda okade ukhandelwe ukuthi uqale ukusebenza mhlazi ku-1 Mhlangula. Umunye weZimbabwe umnumzana Andrew Nkomo ukwamukele lokhu.
Ukuvula komngcele omutsha kutshengisa ukuthi ubudlelwane phakathi kwamazwe omabili kungani kuba ngcono lakho ukuthi bebusele emuva lokhu kade sebethe sebeza kwenza ukubulala izinkomo. Kutshengisa ukuthi ubudlelwane bamazwe omabili buba ngcono ngoba ngemuva siyazi ukuthi kule ndaba ebezihlupha njalo ebezikhathaza.
Ukuvulwa komngcele wesine kanye lokubeka eceleni isinqumo sokudubula inkomo kutsho amazwe omabili aqale inyaka enhlangula ngenyathela elihle. Omakhelwane bobabili bathwele nzima ikakhulu leBotswana elibona elingathi eleZimbabwe liyalisindela. NgingoMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisavulongo leBotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Live talk lamhlanje sixoxa la sebebombe umanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo ngenjongo yokulwisana lezanu PF. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kubikwa kutubuke ibomba ebelithiywe emoteni ebimiphandle kwelinye ihotela elikhulu esigodlweni sakwele Somalia eseMogadishu. Ababone lokhu kusenzakala bathi abezomvikela bahle bagombolozela leli hotela ngoba kunakanelwa ukuthi olithiyileyo ubephakathi njalo engweqembu labahlamuki abe-Al-Shabaab. Izi phathamandla zakwele Somalia zibika ukuthi owaqala isihluku sokubulawa kwezifundi ekolishini leGarissa University College kwele Kenya nyakenye uMohamed Mahamud, obe ngumkhokeli njalo weqembu elisebenzelana labe Al-Shabaab, ubuliwe ngabezomvikela emadabuka kusa namuhla. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Lo ngomsakazo wenu owe Studio 7 sisakaza singapha eVoice of America esikodlweni seWashington. Esigabeni sethu sokukhangela impilo yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamhla silengxoxo enziwe nguPraxedis Jeremiah weStudio 7 lonkosazana Sharon Kethiwe Ngwenya owathuthela lapha eMelika emncane eleminyaka elithiwome kuphela labazali bakhe. Unkosazana Ngwenya ukhulele eMelika waya esikolo lokwenza izifundo zaphezulu waphutsha izifundo zokuba yingcwethi kweze science e-University ye-Texas. Kulingxoxo uchasisa ngempilo yakhe kanye lokwethekelela kwakhe eZimbabwe okwakuqala eminyakeni phose ngamachumi amathathu lapho ethekelele khona eVictoria Falls wathatha ividiyo ehamba lesilwane
eAmerica.
Yeah.
Ngoba impilo yami lapha eAmerica izinto ezayenzakala lapha kwakukhanya ukuthi uThixo lesandla sakhe empilweni yami. Ukuthi ngibuye eAmerica kwakunye isifiso sikaThixo.
Isibusiso.
Yeah.
Sulapha ke ususebenza impilo yakhe singathi siqondile. Ngikuthazo bani ongayipha kwabanye abanganelisa ukuba lethuba lokuthi baze ngapha? Ngoba baningi abantwana bathi bangafika ngapha, umntwana afika xhwale.
Abazali bami bengayekela ukuthi ngixhwale. Thina ngakhulela e-church.
Yeah.
So ngilabazali abangikhulisa bekhumbula ekhaya. Asizange sifike lapha bathi hayi sise-America, ngakhule ngathi ngumntwana we-America. Baye bengitshela ukuthi hayi wena awuso we-America, uhlala lapha e-America, uzakhulela lapha e-America, kodwa wena ungu-Sharon Kethiwe Ngwenya, ungumntwana weZimbabwe. Nga ngikhuluma lama youth ngihlala ngibatshela ukuthi ukuba umuntu weAfrica kumele ungakhohlwa i concept okuthiwa ubuntu, ngoba nga ukhangela abantu beAmerica bona bengasikhangela thina maAfrica, bayakuthanda abakubonayo. Ungakhuluma lama African Americans bafuna ukuba njengathi, so thina sidingani, sifuna ukuba njengabo.
Sibuyeleke emuva kukhefu lakho leli, ngibone ulomfanekiso wevideo lapho kade uhamba khona alesilwane. Kuhambe njani ke lokho?
Ngafika ekhaya ngathi into engifuna ukuyenzayo, mfuna ukubona imuli yami, kodwa ngifuna ukuya Victoria Falls. Ngathi sengiqedile ukubona iVictoria Falls, ngabuzwa ngomunye tour guide wathi uyafuna ukuya uhamba lezilwane. Angicabanganga kakhulu ngakho, ngathi okay, singakuyenza, kuyimalini? Bangitshela, ngathi okay, asihambe nini. Ngangifuna ukubona izilwane kuphela. Kade sengiqedise i-2 weeks ngile muli kamama. Umama ngumasibanda. Isikhathi leso babemfundisa i-history yemuli yami yakwaSibanda, bemfundisa izitemu. So ngathi ngisibone ngihamba lesilwane, ngathi kahle ngisitemu. Andithunywanga ngenyanga, as some people have said, ukuthi ngayindinga umsebenzi kumbe indoda. Hhayi, ngayengitshengisa isilwane ukuthi umama ngumasibanda imvela kobulawayo lapho engikade ngilabo imuli yaboSibanda khona leHarare. Ngayengisibingelela isilwane kuphela.
Bakwemukela njani ekhaya? Abachonga ukuthi engxenye esifuna ukuxhwala kumbe esifuna uloya ngaso.
Hayi, abachonga njalo bacabanga ukuthi ingqondo zami seziye ngaphi. Uthi se engxenye senhlanya.
Hayi, engxenye sezithanca somewhere.
Yeah, uthi kathi sendleni.
Wongesabi kodwa ukuthi singakulumi.
Yakwazi ukuthi abantu abasebenza lazo izilwane lezo babe so calm, bengesabi bona. And isilwane sangikhona laso sikhanya si-calm. Ngaqalisa ngisesaba, kodwa after about 5 minutes ngase ngi-right.
Usozixoxela lazo?
Yeah.
Abangapha bona bathi bewubona umfanekiso wevideo lowo, bathini njengoba phela balomcabango lowana ukuthi vele sihlala lazo izilwane ezindlini kumbe
indabanye abangane abavele ekhaya bathi sihlala sitshela abantu beAmerica ukuthi asihlali lezilwane, kodwa khathesi usinike umsebenzi ukuthi sibatshele ukuthi hayi, tibe explain ukuthi kwakuhamba njani khona kuvideo le. Ama-African Americans bona babona something spiritual. Bebona ukuthi labo sebefuna ukuya ekhaya, sebefuna ukuya e-Africa lapha abavela khona, uthi enxenye labo bazahamba lezilwane. So ngangikhuluma labo ngibatshela ukuthi hayi, kwakuse-park lapha.
Kuyafana nje le-zoo.
Yeah, asoze ufike in the middle of iHarare ubone izilwane. Kumele ukuthi uhambe lapha abazigcina khona, ubhadale imali la uhambe lazo.
Ilongo nkosazana Sharon Kethiwe Ngwenya osakhulayo okhulele eMelika kodwa odabuka eZimbabwe. Ngesonto siqhubekela phambili ngalinxoxo kuhlelo lwabasakhulayo. Lingakhothwa yilolu daba. Uma Ngwenya intombazana eyingcwethi kwezescience.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Ezekiel Sibanda, isakhamuzi seMaboleni eLower Gweru. Sixoxa ngodaba lukangqwaqwane isnow esiwe khonale. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Sibanda.
Yebo, ngiyaxaba la mingena kuhlelo.
Kuhambe njani? Kuyini elikubonileyo khona ngapho sizwa kuthiwa kube le snow?
ngole Thursday last week mhlaka 26 ngezikhathi nje zamani sila ngalithona sabona izinto lingathi liyaphazaphazi maye ngathi kufuna izinto kwathi ngamahafu kafisi kwabuya engathi yimoya engathi kuthiwa yigeti edumayo singaboni ukuthi into engathi yisemethini edumayo sabona nje iqala kade insuku emhlophe ethe nke but yisino mina ngangivela bukela ibhola ebantwaneni esikole babedlala nje ibhola sesisuka ngibaleka ngena nje kwenyindlu emakoleni e-township laphana ngibona into kuthiwa ngikhona yawa yasizimbela kwaba lezulu lana sibi kakhulu kodwa lana about 15 to 18 minutes sisiyaphuma sike sokuhlophenke sokugcwele ungqwaqwane konke vela kusahambeki yenza sibili umonakalo kwezinye indawo nxa ungathi uyakuhanisi ngake esidakeni labulala sibili inkukhu then ezingadini bekule mbhida imbhida yonke laphundla laphundla kwasala kungalalutho amatomatisi konke kwafunda kwasala kungakalutho bekulomunye futhi umumbu oyigreen wonke waphundlwa wasala wakwasala kungasela lutho kodwa nje sikuthabelayo kuphela ukuthi hayi kanti zange lilimazi abantu
sikhuluma nje sekunjani phansi la
hayi na ungathi uyayishagari emfuleni kugwele ilokhu ingakinini isiko liyayo lokhu ikhona le mfula omunye okuthiwa ngusabakhwenyana lokhu ikhona isino liyana ikaningi
manje wona umqando awuzange ubuye ngamandla ngemva kokuna kwesinolo
kwaba lo mqando omunye oyinzima onzima ufika ngikhona kwazi kwafika ebuhleni kuqandi kodwa kwathi hayi sokuchaya amathuwa emini hayi wahamba wafela umqandulwana hayi useni waqanda sibili kakhulu kakhulu kakhulu
bekufuna ukuthi nxa ulala umbathi ingubo ezingayo
hayi zingu-3-4 wona la mathwini wani akhudumalayo nxa wakule wani wawungavuka womile kuhleni
manje ukupheka-ke njengoba inkuni lazobe sezile snow belipheka ngani
abantu bapheka nzima abapheka nzima kodwa hayi sakwanisa ukuthi sipheke kodwa abantu bapheka nzima kokwanjani okho ntambama isno leso sisina akusho ukuthala sesilala ngendlala sisaphekanga
ezikolo-ke abantwana belokhu behamba kunjalo
hayi abantwana esikolo bayahamba sibili akulasiba bayasihambela sibili kuhle nakho esikubongelayo kuphela yikuthi isino leso safika ngo-7 ntambama ngabe safika elia ngama-2-6 kwakuzaba lo monakalo omkhulu ngenxa yokuthi abantwana babe ama-secondary schools ayelama-sports emaboleni then besana nikeda besanda ukusuka satheleka isino leso inhlanhla yikuthi kasihambanga umauma ngomuntu sathaa nje about 4 kilometer radius kuphela ngabe sasipreda sakuma-8 kilometer 10 kilometers ngabe kwaba lo monakalo esibili ngoba abantwana babengafiki emakhaya
manje nxa uhamba phansi unyathela lapho bekungatsheleli ukuthi abanye bebesiwa
hhayi hhayi bekungatsheleli ikuthi phela emakhaya lapho anti yihlabathi then ihlabathi yani iyabibamba kodwa imota sibili zabasehlebhetareni ngoba zenza okokuma sibili zimele ukuthi ziyekelise
manje abantu bathini nxa bekhangela khonokho ikakhulu njengabantu asebephile endaweni yonale okwesikhathi eside bathini ngakho
hayi abantu kuyasimaza sinabantu abadala sibili asikaze sikubone kusenzakala kuqala sikuma-over 60-70 years kodwa hhayi asikaze sikubone lathi kuyasimaza sithathi injongo yangikhona kuqondeni ukuthi kuze kube lesino emaboleni asikaze sikubone vele impilo yethu yonke
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
hayi lisale kuhle balaleli yonke nje ngifisela impilo enhle unkulunkulu abe lani
hayi sibongile lathi sikufisela impilo enhle
hayi kulungile baba siyabona
hayi lathi sibongile bye-bye lo ke ngumnumzana Ezekiel Sibanda isakhamuzi semaboleni elowa gweru ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilalo
kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJohannes Ngozo uthi bazaphela babone lapho kuzawela khona induku loxakuxaku ekupheleni kwesizini yalonyaka loba nje behlezi kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo yesikhombisa kusigaba seSouthern Region Soccer League uyalandisa uJoseph Njanji
Iqembu leBantu Rovers lemiklomelo elithumi lathoba nembili ngemva kokunqoba imidlalo eneyisithupha phakathi kweyisikhombisa eseliyidlale lonyaka kusigaba se-Southern Region Soccer League. Emdlalweni elicina ukuwudlala, iqembu lebantu libhaxabulele Highlanders elaziwa ngokuthi iBoso 90 nge-3 kanyanga ngesonto enkundleni eWhite City. Limpumela itsho ukuba leli qembu selinqobe kuyo yonke imidlalo eliyidlale kusukela kuviki yesibili ngemva kokuba ladliwa emdlalweni walo wokuqala wesizini lapho elitshawe khona nge-1 kanyala iqembu le-ZPC Kariba. Loba kunjalo umqeqetshi waleli qembu uJohane Ngozo uthi kusasemasinya ukuba iqembu lakhe likhangelelwe njengelinye elingaphakamisa isicoco kusigaba se-Southern Region Soccer League lo nyaka.
So far silama targets. Into esiyifunayo sesikhala igame esilandelayo ukuba igame next week kodwa silama targets.
Kumidlalo yisikhombisa eseliyidlale iqembu leBantu Rovers lihlohlwe kabili kwathi lona lahlohla amagoli alithumi lathoba munembili. Ekhuluma ngemva kokudliwa kweqembu lakhe ngeleBantu Rovers ngesonto, umqeqetshi weqembu leBoso 90 uMelusi Sibanda uthe kuqembu leBantu kulabadlali abambalwa abalesipiliyoni okuyinto ebaphathisa kakhulu.
IBantu Rovers ama senior players like uZefa, uLindelane nawe futhi ama youngsters asilamuntu ozowadlala udivision 1 ku-Premier League. So i-experience yesikulele.
Ngomenye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leVictoria Falls Tigers lizemukela elemagomo enkundleni yeChino Dimba. Iqembu leWangi Under 20 lizanqikelana leZRP Wangi ngasemalahleni. Iqembu leNtaba Zinduna lizadlala leZPC Wangi Ntaba Zinduna. Ukuthi iqembu leTalent Vision lizatshana leCast Mine Railton. Ngesonto iqembu leyamagagasi lizadlala leZRP Bulawayo Province enkundleni yeChino Dimba khona leVictoria Falls. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Let's begin. Choma love mama Jayvana uthi ngivulele eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa lingayikatshana, zihlobo zami likhumbule luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk oluvalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilanga.